Yasibona lezintombe emakhaya Isavana gisihlale khana Nemithetho kayisekho Ngitha uhlale phansi Awuhlale phansi
Yale phansi bambumthetho
Hayi hlale phansi bambumthetho